sendaba ku VOA Ndebele.
Sakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhlaka 27 kulwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini kulelo lizwe, ngakho kufanele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hatshi ukulwisana labo ekulungiseni umnotho welizwe. Inengi lithi uhulumende kumele alungisise ngokutshetsha udaba lokukhalala umsebenzi wabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela.
Uyengagula basibabona nje befly amaframe achina besiya kwelatshwa kwabe China nase South Africa, ngoba bona imali balayo njalo nje kabayelatshwa kuleli lizwe laseZimbabwe. So yiproblem esikhangelane lathi thina abantwana baseZimbabwe.
Udaba lokususwa kwenduna umnumzana Felix Nhlanhla Mangwendiweni esihlalweni luqhubekela phambili njalo akukabi lesisombululo.
Yebo, Douglas Dumisani Ndweni, isicino sikababu uNdweni uKhayisa ubambe uNjola uMadanga uThwalabisa uMputi yamahlathi. Isizwe sakhe namuhle ngokuhamba kwakhe sinqunu umuzi kaMdlali abahloniphanga amasiko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini, ngakho kufanele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hatshi ukulwisana labo. Lokho kuvezwe nguSenator James Risch, umgcini sihlalo wekomiti yedale leSenate yeMelika ebona ngeziphathelane lamanye amazwe eye-US Senate Foreign Relations Committee embikweni ewethule enkundleni yebulenjini eTwitter izolo ntambama. Ikomiti le ithi kufanele uMongameli Mnangagwa alwisane lenkohlakalo njalo asungule inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe okuzaqeda ukuhlupheka kwezizalwane zeZimbabwe. Inengi lithi uhulumende kumele alungisise ngokutshetsha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Isicelo lesi silandela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela bezinga eliphezulu ama-senior doctors izolo bekhonona ngokuxotshwa kwabodokotela bezinga eliphansi ama-junior doctors abedlula amakhulu amane. Uhulumende uxotshe odokotela laba isithi bakhalale umsebenzi ngaphandle komthetho. Embikweni ewethule izolo, inhlanganiso yeZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithe uhulumende kumele abuyisele bonke odokotela laba emsebenzini njalo abangezelele iholo ukuze amalunga ayo abuyele emsebenzini. Okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela bezinga eliphezulu lokho kuchiya umomo ezibhedlela usomubi kakhulu. Kungxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Umumo osezibhedlela kawumanga kakuhle nje, ngoba singakhangela eminye imifanekiso ekade ilokhisa bhodabhoda kula esingayithi ngama-social media nje, ayibukeki kakuhle. Njalo ukuhamba ukuyazibonela wedwa nje kukutshengisa ukuthi izibhedlela zalapha eZimbabwe zonke ngokwanda kwazo azisasebenzi, njalo akusela ncedo olutholakalwayo nguZulu. Lokhu nje yinto ebuhlungu kakhulu, ngoba thina abaningi balapha eZimbabwe siphila ngokwelatshwa ngabodokotela laba, njalo siphila ngokwelatshwa ezibhedlela lezi. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende yena uzimisele ukuthi angathathi lutho, angazithathi any step ukuthi alungise nenkinga, ngoba yena uyengagula basibabona nje befly amaframe achina besiya kwelatshwa kwabe China nase South Africa, ngoba bona imali balayo njalo nje kabayelatshwa kuleli lizwe laseZimbabwe. So yiproblem esikhangelane lathi thina abantwana baseZimbabwe ngoba lapha kukhanya vele sokubulawa umuntu wonke ogulayo nje esingayithi ngawe silungi yi-silent genocide. Yinto into esiyenzakalayo lapha ngokusweleka kukahulumende ukuthi alungise lolu daba.
Lungalungisiswa njani lolu daba Nyoni? Uhulumende kumele aluphathe njani?
Ukulungisiswa kodaba lolu nje into elula kakhulu, into efunakala ukuthi uhulumende azithobise njalo azehlise, abuye ahlale phansi nezisebenzi zakhe baxoxisane ukuthi udaba lolu lungalungisiswa kanjani. Uhulumende njalo aprioritize izinto eziqakathekileyo ngoba imali ayidlalisayo ethengela abantu ama-chicken ini nama-chicken slice kanye nokuyenza amamacha anti-sanction nokuthenga izimota, imali ayidlalisayo leli esekela ukuthi aholise odokotela ukuthi bathole umholo osebenzayo. So uhulumende wethu ulaloyo esingawathi ngama misplaced priorities, ukuthi uqakathekisa into ezingelangqondo, asuke agike bese sithi kanamali yokuholisa odokotela kodwa imali yokudlalisa lo mali yokwenza into ezingelangqondo enayo njalo eyithola. So uhulumende into akumele azenze uyazazi sibili, but ukuthi yena akafuni ukuzenza ngoba ngazihluphi ngoZulu, kalani nokunakezela ukuthi uZulu uphila kanjani, ngoba yena uhulumende okwakhe yikutshontsha kanye lokuthatha izimali befaka esikhwameni zawo bebulala ilizwe ngokuthatha umnotho wonke besenza intando abayabo abayifunayo bengenani nokunakekela uZulu ukuthi uZulu uphatheka kanjani kumbe uZulu ugcinika kanjani.
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo ntungamili inkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lesiphatha emandla zikahulumende ngalolu daba. Udaba lokususwa kwenduna uFelix Nhlanhla yamaNgwendiweni esihlalweni luqhubekela phambili njalo akukabi lesisombululo. Induna zathatha isinqumo sokuthi uMnumzana Ndiweni amiswe umsebenzi ngoba engasezibulo lakoNdiweni. Ngempela sonto enye indodana kaNdiweni uMnumzana Douglas utshele iphephandaba leThe Sunday News ukuthi uMnumzana Nhlanhla yamaNgwendiweni ungenisa ezombusazwe kudaba lolu yena engayisilo izibulo. Ngesizwe amazwi kamnumzana Douglas Ndiweni ekhuluma lentathela izindaba zephephandaba leThe Sunday News.
Mina ngihlale nomdala njengesicini, yimi uDouglas Dumisani Ndiweni, isicino sikababa uNdiweni uKhayisa ubaba uNjola uMadanga uThwala Besa umputi yamahlathi. Isizwe sakhe namuhle ngokuhamba kwakhe sinqunu abantu abathile umuzi kaMdladla abahloniphanga amasiko. Amasiko akhona, akusiko ukuthi amasiko awasekho, amasiko akhona. Abanye bayathatha indlela ukuthi nje baphume emgwaqweni bangene kuswini, kodwa indlela ikhona, beyazi indlela. Indlela iyachiywa ngokhokho. Lakhathi esilathi singedlula siyachiyela ingane zethu indlela. Indlela yobukhosi. Indlela yangakithi kuluhlazo njengoba sikhuluma kunje ukuthi umnewethu uNhlanhla uFelix simazi enjalo. Sakhula sonke. Awula nto engaziyo ngayo umnewethu. Kodwa saba nokumcebisa ngokukhothama kwamdala ukuthi into ngale wena osuyilalamela ayisiyo yakho isinto sakithi. Into ngale ilomnikazi, izibulo kababa likhona, uyaphila uJoram Tambo Ndiweni.
Lawo ngamazwi kamnumzana Douglas Dumisani Ndiweni. Silokhu sikudaba lunye uChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli semuli yakoNdiweni umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni yena othi UDouglas wake waba ngukansela webandla lezanu PF angabe esetshenziswa libandla elibusayo ukususa umfo wabo uNhlanhla esihlalweni. Umnumzana Ndiweni uthi uJoram okuthiwa kufanele abe yinduna laye kayisilo izibulo.
Esiqiniso leso ukuthi okuyokuyizinto akukhulumi hayi ubamincane lenzozifanelayo oganyiswa njani ngoba uzimbunga lezayo neproblemu ubhuti saphila ekhansila wezalo. So ngaleyo ndlela vele mina kangifuni because kungatethanga loshanyakaina kungabonakali nje kuba ezibantu ohlanyayo kuba iphakathi kwalaba bantu yikho nje ngadiileni. Zibulo likabhuti uKhayisang Mashabezulu ukhona uyaphila usendaba zinduna uhlale khona ngikhaya. Onguyo ingqabuto nxa akhuluma ngokuthi sifuna ingqabuto nguye loja uMashabezulu uJoram kaseFestival. So lumfana okhulumayo ngiyazikhulumela akufunayo ngiyayazi unina wabukhona sibuye kumhlansa ngisibe ngina kwenze ngingekho bosa abantwana mzala ngumasuku. So lumfana oiinomuzi asitele kumbekatshela uhlanga ukuthi imbuzi yakhona akhuluma ngayo.
Manje nxa sikhangela lona lolu daba lumi ngapho kwakathesi, induna yona yamiswa yini kumbe lokhu isenza umsebenzi wayo?
Hayi, there's not even a single document anyway. But I think umuntu nxa esuspendwa kumele ehlale hearing atshele ukuthi lecala leli naleli naleli. So mina ngizenzisa icala lokuthi umuntu ngasifesibheni kuthiwe licala ukuthi sasiphenda ngubani. Bona laba abakhulumayo bangubani kathi kwendiwe bake basiele thina emagumeni akwabo sizokhulume ngokuke kubuduli kwabo asisazisike khona. Induna ibekwa ngabantwabo ibekwa ligunga singasesilungekumhlansha endikasirizeni.
Kodwa yena uJoram le alikhulume laye yini njalo uthini ngadaba lo?
Asikaze sikhulume laye ngingayekhuluma lapho nalapho nathi asimangalisi ukuthi aye ngafuni ukukhuluma nje semilini embazini sengingake atshiye thina obaba abancane eceleni ngayo unini omzalayo azakhulula uJoram is almost 46-47 years engekho kuyena abakhuluma khona.
Lo mnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni isikhulumeli somdeni wakuNdiweni ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ngesikhangele ezi indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukukhulumisana labatsha enkundleni yeRimuka Stadium eKadoma lamuhla, njalo kukhangelelwe ukuthi bazafika inkulungwane ezingamashumi amabili lenhlanu 25,000 abazamlalela. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuphatha ukukhuphuka kwentengo yampahla mahlayana kanye lokugcizelela ukuthi umongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho luka-2023 emele ibandla lezanu PF. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Khona manje nxa kuza strike la ma senior doctors sokunzima kusekho kuhle. Nxa kungavuka kugule umntaka president bamthwala bamhambisa eSouth Africa, bamthwala bamhambisa ngaphandle kwamazwe. What about laba abantu abakhona abasezibhedlela khathesa abagulayo? Akula muntu obanakayo. Nxa odokotela bestrikile ngabe le ndaba ukuthi hayi wathi nizame lapha bahambe baye lapha abantu. Umuntu ozikhangelela yena lemuli yakhe ukuthi as long as yena edlile, as long as yena ethole yonke into. Bona khona ngale ngaphezulu bayadla bayasutha bayizinothi, kodwa abantu phansi la bahawula, abantu bahlupheka, abantu bayafa nsuku zonke, abantu balambila kula kudla. Lilizwe bani lona lelo elinjalo?
Hayi lubaba akasuke, akasuke shem ngama 50-50 la atholakalayo kwenza ukuthi abanye umama aqinise bangasazehlisi ngaphansi kwamadoda. Kodwa ke siyabongela nje amazwi omama labo njengabantu bedaliwe uNkulunkulu bafanele ukuphathwa kuhle. Ukuze kutsho nje iBhayibheli ukuthi omama bazehlisa phansi kwamadoda awo, lawa amadoda abathande omngabo labo. Mina engikhulumayo ngubaba Ondlovu Selupane esigabeni semalungu ward 17 ngaphansi kukakhansili uSiduduzile.
Nangusibanda sibuswa ngabantu abangani kabafundanga ngabathi balweli lizwe, but ukusiphatha kwabo bayakwazi ukuthi ungena embusweni kabazange bevotelwe umuntu, yikho besithwalisa nzima kanje. Yonke into yakhwela, ifiwelu, ukudla, angikwazi ukuthi ngabantu abanjani. Ngiyabonga.
Amalungelo abomama kungaba ngcono sizitshayele thina abafazi bethu abanikazi kulokuthi beyotshaywa ngabantu bomthetho abayibo kuthwana bakhuluma ngokuthi bagcinwa abafazi, bona bafuna ukutshaya babanye abafazi. Thina abafazi bethu sihlezi laba sibatshaye, siyakhuzana, ngabe siyabahlupha, ngabe bayasuka behambe bekibo ngoba babotshelwa ngemzini yakibo lapho abayendele khona. Abafazi abaningi abangekho ekumendweni ngenxa yokuthi angabona kunzima uyasuka ehambe. Iyabonga uMageza.
Sanibonani. Akufanelanga ukuthi sithi siphakathi kwingcindezelo kahulumende kanje bese sikhanya lathi sezikhuphula izitende just because uhulumende osiphethe asimthandi. Leyo kuyi-decision embi kakhulu ngoba babulala uZulu. Siyabacela osomabhizinisi le-government siyicela kakhulu ukuthi ibe le price control kuwonke usomabhizinisi okhona elizweni. Okhulumayo yimina uPrince waKwaNdlovu lapha ngase South Africa manje.
Kumalungelo akumama labo mama lingiyalandeli kakhulu khona ukhweli kutshelwa. Okunye lisuka lali kuthi imizini ngokuthi ungatshelwa lokhu namuhla suvuka usithi umthetho utheka suqalisa ukurodela umkakho. Kufuze ube kwazi ukuthi loba kuthiwa loba kuthiwani ungaphansi kwakhe angakube 50-50 lo mkakho. Even abantwana babizwa ngobaba wabantwana. Kuyenzakala uthi usuzwe umthetho nalowo usudelela okokuthi uzaya ngaphi. Awusokungenze lutho, umthetho ukhona. Nokhwana kuyahlukuluza kubaba. Obaba bakwanisa ukwenza njabo mamuni zakhijima emapholiseni. Ugcine sesilwa ngemapholisa akusebenzi futhi ukuriporta kukababa. Uzokuthiwa nobaba abanye basemajeli sikhuluma so kwathiwa nabarephile barephile. Umuntu okhonjiweyo khonjiwa sibili edingwe waza wahlukuluzwa ngumuntu inkazana emdinga ize ethi kanti ngenzeni, sendandelele kakhulu ekugcineni eyobotshwa nalwana umuntu. Yabona ukuthi obaba ba-abhuza kakhulu kulabo baba kathi sabasemajeli ukuthi iqiniso ngeqiniso uthole ukuthi ubaba lokalacala otherwise wabhadala kungabana abathengisa imizimba. Ekugcineni egcine zetshintshile ethi hhayi ngirejiwe. Izinto kufuze zibe balance, ningakhangela omama kodwa obaba sungathi asubantu. Kodwa ekugcineni uzasukuthwana umama uyahlukuluza kodwa ubaba esebenza nzima esebenzela umama. Ungambona esebenza yena ubaba engasebenzi, imali izaba le nkulumo enye ngaya ngibo kamfazi. Kufuze bebekwazi ukuthi bangaphansi kwabo kwabo baba babo abantu ababathatha ngakibo. Imithetho abayitshelwa ngibo ukuthi hlonipha umkakho ungaphansi kwakhe. Ndifuna ukulingisela amakhiwa, thina singabantu abamnyama siyazibulala thina ngokuthi landela imithetho esingazalwa ngalayo. Ungayithethiswa indoda yakho usungavuka usiyatshela abantu ukuthi yena mhlunte akusebenzi lokhwana, uzahlala uthwele ingubo uhamba kula ndoda ehlala nomfazi ophikisana naye. Lama ngimfuni sibili, angaba ngcono ehambe kibo. Angayala ikurabele yagcina sesisilwa khona. Funa umfazi odlalelayo ungaphansi kwami ngoba yimi endlobola, yimi engimdingela ukudla, emhlala labantu abami uright uyangizalela. Ngiyamhlonipha but kufuze engilalele, engadonsi ukudlayo ungangani elandela lokho oye okwamahulumende phezulu. Le phezulu ba-right ngoba abafazi
bakwanisa uhamba kwamanye amazwe besiyayenza imeeting. Owamufazi ereserva ngathi esuke kwenye indawo enjiye uyabe siyama uhlala ekhaya kuphela, akala degree ayihambisayo ukuthi uyalingana lami esiyama. Angazwe emhlanganweni ezokhona kwinkulumo ezikhulunywayo, uyabuya lazo ezithiye phandle kwekhaya. Ngiyabonga magesi.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithanda njalo ukuxolisa kulabo abayande ukusilandela kukhasi lethu leFacebook ukuthi lamhla hhayi asi-live streami, kodwa sizaqhubeka ke ngoku-live streama kusukela kusasa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uphenyo olusanda ukuqhutshwa ngumanyano we-United Nations luveza ukuthi inani labantu abathelelana igcikwane le-HIV selehlile kanye lelababulawa yilo mkhuhlane. Kodwa elokuthelelwana okutsha okwama-new infections liyakhuphuka kwamanye amaqembu abantu, kukanti inhlelo zokulwisana lalo mkhuhlane seziziningi. Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zePalestine zifolile izolo eWest Bank zisola uhlelo lweMelika oluphathelane lamaJuda. Bachise amathaya kanye lesithombe sikamongameli Donald Trump weMelika ebesigqokiswe iflegi ye-Israel. Kodwa amapholisa abathele ngentuthu ehitshayo abafolayo kwathi ama-rockets amabili adabuka e-Israel, adubuka e-Israel esuka eGaza. Namhla kweziphathelanele leMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu loNkosazana Sibusisi Wedube osedolobheni leMinnesota khonapha eMelika okuhlelo lweInternational Humphrey Fellowship emele iZimbabwe. UNkosazana Dube ongumqondisi wenhlanganiso yeNational Youth Development Trust usichasisela okuningi ngempilo yakhe.
Hayi hayi, kukhona kuhle eMelika, hayi kuhle kakhulu. Ilizwe lithuthukileyo. Mina engikuthakazelela kakhulu indlela zabo zokuthuzulwa kwanisa uhamba lula, zithi i-transport system yabo. Kulula kakhulu ukuthi usuke lapho siya ngaphi ngemali encane phansi kakhulu, ngoba kulezitimela zakhona ezigadwa wonke umuntu, noma umuntu ovela osebenza ngaphi nongasebenziyo uyenelisa ukuthi esebenzise i-public transport. Abayithi i-public transport indlela zokuhamba nje usiya usuka kule indawo usiya kwenye indawo kulula. Sibili, ngibona kukuhle, ngiyakuthakazelela. Enye into engithakazelelayo lapha ukuthi umuntu lo muntu uyavunyelwa i-opinion yakhe. Wena nxa ule mbono yakho uyavunyelwa ukuyimisa imbono yakho ungavinjelwanga ngumuntu. Izinto ezithengiswa lapho okunye futhi ngasho ukuthi kuyathengeka, intengo zakhona ziphansi, ikakhulu ekudleni kuphansi. Sibili, kuyaphileka. Engani ngangikuthakazeleli ngokwe-medical system zabo, ingani ithe phezulu zempilakahle nje, ngani kuyabiza ukudlula kwamanye amazwe lapha mina emvela khona e-Africa. Kodwa okunye nje hayi, kuyabukeka. And yeah,
manje sesikhuluma ngokudla, kuyatholakala yini okwejayeleyo ukuthi awukhanuki yini isitshwala kumbe indlela imbida ephekwa ngayo ekhaya lokunye nje okuchiyechiyeneyo?
Kukhona okufanayo lokwekhaya ngoba kulama-Somali, kulama-East African lapha e-state le kuthiwa yi-Minnesota. Kukhanya ngama-early 90s kusekule mpi e-Somalia, bafika abaningi bafikela lapha, babaletha lapha, belethwa as asylum seekers balapha. So bakhona kulama Kenyans, kulama Eritreans, kulama Somali. So mina nxa ngithe ngikhanuka isithwala kumbe impuphu, kuthenga impuphu ngihamba kuma Somali shop ngiyethenga imbida bale balokwabo bayithi kale, iyahambelana le chomoliya le khomfu esidla ekhaya. So ukudla kwabo hayi kumnandi okunye, okunye ngathi u overprocessed kuchiyana ikukuchiyana kwakhona lo ekhaya kungani ku ukudla kwangkhona ku too much ku overprocessed akufanani lokwethu thina eZimbabwe sidla ukudla oku natural okulokudla konke phakathi.
Kodwa endabeni zokuzilibazisa ke uyabathola yini abavela eZimbabwe kumbe kulula nje ukuxoxisana lomuntu ovela kwamanye amazwe lichitha isikhathi?
Yeah, lapha ngiyakuthakazelela kakhulu ngoba i-program le Hubert Humphrey Fellowship futhi ikhuthaza kakhulu ukuthi sixoxisane labanye abantu abavela kwamanye amazwe. So abeZimbabwe bakhona nyana balutshwane kodwa ku-state le sengabona ukuthi bakwami kwamanye ama-state e-America. Lapha kulabantu abaningi abavela ezizweni ezitshiyeneyo njengangatsho ukuthi balama-Somali, kulama-Eritrean, kulama-Indian. Ku-program yethu le thina esibuye ngayo kulabantu abavela emazweni atshiyeneyo. And ngikuthola kulibazisa sibili ukukhuluma labanye abavela kwamanye amazwe. Ngiyakhanuka-ke kwesinye isikhathi ekhaya but ngiyabonga i-technology ukuthi sayenelisa ukukhuluma labantu abasekhaya.
Lo ngonkosazana Sibusisi Wedube okuhlelo lo-International Humphrey Fellowship njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe sixoxelayo eseMinnesota khonapha eMelika.
Namhlanje yakhujumoya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi yami
kanye nawe
kanye
nawe
Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami
manihambe
manihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi
yami
anifune yami ndlela mayiphele intando yami
hambe
manihambe mina
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye
kanye nawe
Nkosi
kanye nawe Nkosi
manihambe
manihambe mina kanye nawe Nkosi
anifisi
anifisi yoni mfuyo izeke minkosi
yangicebile
ngicebile lakho
nami baba
ngawo minkosi
anifisi
anifisi yoni Isegi minkosi
ngicebile
ngicebile hela kuni ngawugi minkosi
kanye nawe
kanye
nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
manihambe
manihambe mihla kanye nawe Nkosi
nomindlela
nomindlela inohlu
noma
inkosi noma inde Nkosi noma iya ekolko
ngiye
nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
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 nawe Nkosi
Nkosi
manihambe
manihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi
lilungile
lilungile.
Yebo ke umculo we Man of Influence besithi kanye nawe singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini ngakho kufanele uhulumende kamongameli Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hathi ukulwisana labo. Iningi lithi uhulumende kumele alungisise ngokuchecha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Hayi ke siluqabala pha uhlelo lwethu lwa namhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.